Abathwele nzima kakhulu ngalolu hlupho ngabesifazana labantwana abayibo abahamba umango omude besiyadinga lawa manzi ngemigqomo emachibini anathela inyamazana zasendle njalo alobulembu bengcekeza. Unkosikazi Lenziwe Nyoni oyisakhamuzi saseMpumalanga uthi sebebanjwa ngamandla ukukha amanzi echibini elivame ukufela izinanakazana zonke.
Imanzi akatelika this year muri January. So manzi ni wakati ujarira manzi twake nkha kuteka kalonga kukalonga kuona ngu achena kufida zinyamankala ala nukata ali klini pe
amanzi aqale ukuhlupha lonyaka ngozibandlela bathe sebesivalele amanzi saqala ukukha emfuleni ayabengcolile ngoba kuyafela izinyamazana ayanuka njalo asazi ukuthi uhlupho lungaphi kodwa kwamanye amalokishi ayaphuma.
Esinye njalo isakhamuzi sakuleli lokitshi umnumzana Enoch Phiri uthi bona benza ukucongolozela ezimpompini ezivuzayo njalo ezilerusi esithi kunje bahlalele evalweni besasabela umkhuhlane ofana lowekholera osibhahile ilizwe lonke.
But nxa ukuthi labana abasimatha engekhoyo siyasebenzisa wona laba akhona angcolileyo but impahla zangkhona vele ziyabe zingathenani.
Ukunatha lalenza njani?
Siyabe sinatha kuphela kunjalo siyabulawa ngumkhuhlane.
Unkosikazi Bekezela Mukomba laye uthi kasazi isizathu esenza amanzi avalwa.
Amanzi angkhona vele akho khini ndingafika lani bethu khenge ukuthi kunjani yaba le ntlondo yesiphombo siphombo kukha kuphela njengabantu abahlupheka amanzi.
Liyabe liwasebenzisana?
Siyabe sinatha sigeza sipela ngawo.
Lizwa ukuthi uhlupho lolu lubangelwa kuyini?
Sikwazi mina njengami angikwazi ukuthi qale senjani.
Usodolobho wakule indawo umnumzana Nqobile Mabhena uthi okwenzeka eMpumalanga phase 4 kulusizi ngoba bengabantu abangelacala kuyikulwa nje kwekhansili yewange local board labezinwa.
Siyazi nje ukuthi nxa idlovu ezimbili zisilwa bathini bathi utshani bokunjani obusafayo. This is what is happening. Abantu bephase 4 for us ngabantu abainnocent into mele ilungiswe lapha is between ubudlelwano bezinwa necouncil.
Isikhulumeli sezinwa unkosikazi Majori Munyonga uqina ngelokuthi lesi sikwerede kumele sibhadalwe andubana kukhumiswane umlotha.
The water connection has been disconnected because the council owes zinwa 38 million.
Yikho sesifalile amanzi ngoba i-council isikoroda 38 million njalo kasiphenduki kulinhloso kodwa bengabhadala sizabavulela.
Ukufuthelana kwezinwa lekhansili yewange kubikwa kwaqala kudala lapho izinwa eyathatha khona umsebenzi wokutholisa uzulu amanzi kubamanisipala elizweni jikelele ngomnyaka ka-2007 isiqondisa ukusetshenziswa kwempompi ezidonsa amanzi iwathela ematankeni amanzi amakhulu umanisipala abesewadonsela ezindlini zabantu abamele babe yibo ababhadalela imithelo yokuwathola lokusebenzisa ekupheleni kwenyanga. Lokhu kwenzakala ngesikhathi eleZimbabwe libhekane loduko lokuqhamuka kwemikhuhlane yesihudo egoqela ikholera endaweni eziningi zelizwe evame ukutholakala endaweni ezingahlanzekanga ngenxa yokuswelakala kwamanzi. Ingcwethi ezicubungula ezenhlalakahle kaZulu zithi kuyadanisa ukubona lokhu kusenzakala lanxa eleZimbabwe lasayina isivumelwane samazwe womhlaba ese-UN Human Rights Council ngokuphathelane lamalungelo okutholakala kwamanzi. Isisekelo sombuso welizwe ngaphansi kwesigaba sika section 77 sikubeka sobala ukuthi kululungelo lomuntu wonke ukuthi atholiswe lula amanzi ahlanzekileyo. Ngimele iStudio 7 ngisewange nginguNokuthaba Dlamini.